umbiko enje kayisincedi bangakhipha umbiko then bese kusenzakalani bangangeza omunye umuntu uzathi bazangezela ama-sanctions bangangezela ama-sanctions ngubani ohluphekayo ezinye izinto lezi esigijimele ukuthi sizijabulele thina njengama-activist okweminyaka eminingi siyabe celebrate ukuthi ama-embassy bakhulume bathi azisisindawo thina njengamazimbabweni abantu be-Germany ayisibo abavotela uMnangagwa ngabe kukhulunywa kanje kungabantu abavotela uMnangagwa ngabe kulokuzaba lesisindo umgabe waze wakhitshwa izanu abantu bezanu lamasosha baze badecide ukuzikhiphela umuntu wabo ama-statement ebhalwa minyaka yonke kungela nto eshintshayo so kimi kakulanto entsha ngoba kade ngaba ku-activism iminyaka eminingi ngilandela izinto lezi sengafunda ngokukhula ukuthi okuyokuyizinto khona lokhu bangakhipha i-statement then what will change uMnangagwa uzavuka ekhwe ama-Germany kabaqale balungisa indaba yabo eyokubulala abantu eNamibia indaba abayenza e-Central Africa beceda abantu eBurundi bebulahlixeganisa abantu eRwanda kabasho okwenzakala eZimbabwe is an internal issue okumele sihlawu abantu ababangisana izikhundla ezabomnangagwa labochamisa enze kudingakala ukuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi sodwa abanye bayekele ukuthi bangathi singaxabana sodwa bagijime babhalela ama-embassy lawa
bayakhuthaza njalo ukuthi uhulumende alethe inguquko elizweni okuthiwa yiku-implementa ama-reforms singathi lokhe wangena embusweni umongameli uMnangagwa kukhona yini asakwenzayo
angiso sikhulumele sikahulumende kodwa engikwaziyo kade siyakubona ukutshakala okukhona ku-social media lokhu kwakungenziwa ngesikhathi sikamgabe ibala eligugurawundi wawungeke walikhuluma ungabotshwanga kumbe unganyamalalanga ulo uMnangagwa wenze izinto zarelaxa abantu sebekhuluma intando bathethise bakhuluma inhlamba bazenzeni benze izitayela zonke zenlezi mina ngicabanga ukuthi ngokunye kwama-reforms engikubonayo i-access to information and protection to privacy act isiamendiwe siyariphilwa kwaba lo mthetho omutsha i-public order and security act isiamendiwe kodwa okushotayo yikuthi kulabanye bethu vele abangafuniyo ukuthi into zilunge eZimbabwe ngoba bona badla ngakho siyakwazi kunje sokuthi udaba lwegugurawundi kulabantu abaholayo ngakho ukuthi babe lokhu bekhuluma ukuthi gugurawundi sabulawa kule bephiwa imali ngamadola laye uMnangagwa kumele ukuthi uhulumende wakhe alalele laba abamcebisayo ukuthi hayi ungachaya abantu amapholisa akuka angachaya abantu kodwa ekugcineni kwakho konke kumele sihlale phansi sodwa njengamazimbabweni silungisise okusihluphayo ama-British lama-Germany kabavala imilomo yabo bathule ngoba we are in this mess as Africa because of them they want to come back and loot our continent and our natural resources and our generation will not allow that.